Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 22 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni weUnited Nations General Assembly eNew York lamuhla.
Yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelele nomzimba ukuthi iRussia labo Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngezingendlela eqondile, hathi indlela le eyalabantu eNATO athi naye lamla inika abanye indlela ukuthi bathaye abantu.
Kodwa abanye bathi bakhangelele ukuthi uMnangagwa uzaphinda amazwi akhe ajwayelekileyo awukususwa kwama-sanctions.
Uzakhuluma esola lezithenziso zenetho lezo ezethulelwa ilizwe, ayithi ilizwe ezethulelwa abanye abakhokheli bakahulumende lebandla lezanup f.
Umthethwandaba we-nomination court izolo wamukele amagama abazancintisa kukhetho lwe-by-election eye-insiza.
Ngalokho babesitsho ukuba ukwesaba lokwethusela kungaba khona, kodwa bona bazimisele ukuba bavotele umnumzana u-Augustine Gumede.
UZulu wakwamadlambuzi ePlumtree usele ekhala ekhuza umhlola ngoba izigilamkhuba zifike komunye umuzi phakathi kobusuku zatshisa izindlu zonke egumeni kanye lembuzi kwaba ngumlotha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni leNew York ngolwesibili lequla elilabantu abambalwa ababalisa abaphathintambo bakahulumende abachiyeneyo kanye labantu bakhe ababili besebenzisa indizamchina yokweboleka ehlawulwa inkulungwane zamadola ngelanga. Asenelisanga ukuzwa ukuthi iqula leli likhulu okunganani, kodwa bonke abaya emhlanganweni weUnited Nations bayandise ukuphiwa inkulungwane zamadola ngelanga zivela kuhulumende. Omunye wabekade beqoqe ukutshengisela lapho uMnangagwa esehla endizamchineni egcekeni le-JF Kennedy eNew York. Umnumzana Zwaringeni Samuel Chasi owebandla lezombusazwe le-People's Patriotic Party utshele iStudio 7 ukuthi abanelisanga ukumbona uMnangagwa. UMnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe edaleleli ele-General Assembly ngezikhathi zantambama lamuhla. Intatheli izindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla ngakhangelele ukuthi kwethulwe uMnangagwa.
Umbono wami ngenkulumo engenziwa ngumongameli Mnangagwa enkundleni yezizwe zomhlaba iUnited Nations General Assembly ukuthi uzazama ukuxolisa alolonge umbuso awenza kuleli lizwe, abe sekhuluma langakhona okuthi ofuna ukuzohlangela imali lentuthuko eZimbabwe ukhululekile khonoko okuthiwa iZimbabwe is open for business. Njalo uzakhuluma esola lezithenziso zenetho lezo ezethulelwa ilizwe, ayithi ilizwe ezethulelwa abanye abakhokheli bakahulumende lebandla lezanup f. Uzabe kusola konke khona lokhu esidika zesulwe lezo zitsheziso ezibuyisela ilizwe emuva, zilimaza uZulu lomphakathi weZimbabwe. Lanxa kodwa eqinisweni indaba lezitsheziso ivele iqondane labona babephula amalungelo luntu kuleli lizwe, ngibona into yabezama nje ukulolonga izinto ezivele ezimadlala ezingalolongekiwe.
Baba Mkandla, Nga sikhangela uZulu weZimbabwe umbono kaZulu engafisa ukumusha ekhuluma ngani umongameli uMnangagwa.
UZulu weZimbabwe ngibona ngathi angakhangelela ukuthi aluba engumongameli oqotho oqinisekileyo kakhulume ngokuhlonitshwa kwamalungelo abantu. Abantu bangabotshwa amahlayana, abantu bangahlukunyezwa, abantu bahlonitshwe, kube lobudlelwano obuyibona obuqondileyo phakathi kukahulumende labantu. Njalo lalabo abalembono ephikisana lebandla lakhe imbono yeZANU-PF ngabakhululwe, bakhuluma bakufunayo. Akula muntu owaginqula ilizwe ngokukhuluma ngomlomo kuphela, kugcine kusiyakhatshana le ngoba nalapha emlonyeni kuyabe kungakhulunyiswana kuhle, la magama aphumayo kayisiwo. Abantu bakhangelele khona ukuthi ahloniphe umthetho womhlaba onanzelela kwehlukana kwembono yabantu. Kodwa kambone kukhuluma khona lokho, lami nje ungafana lokuthi liphuphe ngilalo ngohulumende engikhangelele ukuthi enze ngcono kulalokhu akwenza khathesi.
Aloke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezombusazwe, ubeqoqa le Studio 7 ecingweni eseGwanda. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGainer ubuye wakhuluma lomnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF njalo ocubungula ezombusazwe ukuze sizwe owakhe umbono ngakhangelele ukukuzwa emazwini kaMnangagwa.
Kunengi uPresident Mnangagwa alakho okunye angaza kwethula kumhlangano lo we-UN, ngoba umumo womhlaba nje ubona umi mazonzo unje, izinto zikhwele zaphuphuka. Asho Zimbabwe kuphela ekhangelane lobunzima, yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelane nomzima. Sikhangela lezinto ezikubo Russia, ukuthi iRussia labo Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngendlela eqondileyo, hathi indlela leyi eyalabantu eNATO athi nxa elamula enika abanye induku ukuthi batshaye abanye, abathi belamula benika abanye izimali ukuthi bathenge izikhali kiwo, besenza ibhizinisi yabo ukuthengisa izikhali zabo. So konokwana kuyinto ephazamisayo. So uMnangagwa ulako kuningi kakhulu, isiphuma phakathi kwe-corona nale esiphuma kiyo, ilimaze kakhulu ama-economies. Into esiyifuna ama-economies afuna izimali ukuthi bavuselele umnotho wamazwe awo.
Aloke ngumnumzana Believe Gawule, ingcwethi kwezombusazwe njalo elilunga leZANU-PF, ubeqoqa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba we-Nomination Court izolo wamukele amagama abazancintisa kukhetho lwe-by-election e-insiza ngeviki ezayo. Lolu khetho luza ngemva kwelwebulilima lapho ibandla le-CCC elathola izikhundla ezimbili phakathi kwezintathu ezazincintiswa. Emthethwandaba wayizolo, ibandla leZANU-PF lele-CCC yiwo wodwa azamelwa kulolu khetho. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South, uMnumzana Ntando Ndlela, saqala ngokumbuza ukuthi kuhambe njani.
Ubaba uGumede uyi-candidate ekhethwe ngabantu bakaward 4, uyi-candidate ebivele ikhalelwa ngabantu kuba bebefuna abamele njengojaha njengomnumzana abambone elesisindo sokuba angabamela adale inguquko lapha kuward 4. So sithi kuye amhlophe. Ubaba uGumede uzaqondana lokhulu ubaba uDaniel Dube omele ibandla leli elibusayo, ibandla leZANU-PF. Umuntu omdala ukhulu uDaniel nguye ongene emele iZANU-PF. So ngamafichane sithi zindala zombili, akekho omunye osuka kwelinye ibandla. Amabandla la amancane kulolu khetho kawangenanga.
Wona umumo unjani? Siyasizwe kwesinye isikhathi nxa kuyukuthi kuza kuba lo khetho kulokuxokozela.
Umumo msakazi uthule okwakhathesi
kodwa ngendlela okwenzakala ngayo kukhanya engani ibandla leli elisabusa okwakhathesi ibandla lezani PF liyaxokozela njalo lobuhlungu ngendlela eladliwa ngayo ebulilima. Ngakho ke lizama ngazonke indlela ukuba lilungisise amaphutha awo lawa angasalungisekiwo. Baphithizela kakhulu izimota zabo zigcwele iward 4 yonke. Kodwa abantu bakogodlwayo bakhanya bathi hayi kwanele umbuso wezanu PF bavele sebe usuthi.
Kukhetho olwedluleyo sibonile ukubana bekungani kulokunye okungazwisisekiyo okufana lokuthi abantu abaningi bebevotelwa kubethiwa bona kabazi ukuthi bazivotele. Liza kusebenzisa njani elikufundileyo?
Abantu bakugodlwayo komahlaba ithwale balesilogani kumbe balophawu lwabo olokuthi ikusasa kayidala ikwesaba, votela ugodlwayo myama. Ngalokho babesitsho ukuba ukwesaba lokwethusela kungaba khona, kodwa bona bazimisele ukuba bavotele umnumzana u-Augustine Gumede ukuba abamele abe ngukhansela wabo ku-Ward 4. Kungamalungiselele ukuba ngomnyaka lo ozayo bazabe bevotela upresident uNelson Chamisa u-advocate. Ukwesaba lokwethusela kungaba khona, abantu bakogodlwayo bazimisele ukuba bangaze kuthwe bayancediswa ukuvota, bangaze kuthwe ngabakwazi bona ukubhala kumbe ukufaka uxabo nabekwazi. Bona bazavotela iqiniso, bazavotela ikusasa engcono, bazavotela amathuba abantwababo ukuba babe lempilo engcono, bazavotela inguquko. Ukwethusela bangethuselwa konke abakufunayo abantu bezanu PF, babathengi ngayo yonke into abafuna ukubathenga ngayo. Ngoba sebeqalisile ukuholisa abantu umumbu, sebeqalisile ukuholisa abantu ezinye into eziningi-ningi ezingaqedakaliyo ezingadali imehluko empilweni zabantu. Kodwa abantu thina sebakhuthaza ukuthi bahambe bayethatha konke lokho okuholiswayo, ngoba kuyimali kahulumende, kuyimali yama-taxpayers, kungasimali yezanu PF. So sithi abahambe bayethatha ngobuningi babo. Yikho sisithi abantu be-CCC ngababe luhlaza ngaphandle babe lithanga ngaphakathi.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathabeleland South, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseyinsiza. Kasenelisanga ukukhuluma labebandla lezanu PF, kodwa sizaqhubeka sisenza imizamo yokuthi sikhulume labo kuhlelo ezilandelayo. Kolunye udaba, izakhamizi zakobulawayo zikhangelelwe ukubuthana lamuhla esontweni yeBrethren Christ zithandazela abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 ababotshelwa ezombusazwe. Umfundisi Milson Ndlovu ongomunye wabaqoqa lomthandazo uthi abantu abaningi abamabandla aphikisayo bathwaliswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uzulu wakwaMadlambuzi ePlumtree usele ekhuza umhlola phezu kwesehlakalo sezigilamkhuba ezifike komunye umuzi phakathi kobusuku ngolwesibili zachisa izindlu zonke egumeni kanye lembuzi kwaba ngumlotha. Umuzi lo osesigabeni seMkhomeni. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe amalunga alumdeni, omakhelwane batshele iStudio 7 ukuthi lesi isimanga esichiye isigaba sonke sibambe ongaphansi. iStudio 7 ithunyelwe umfanekiso kamabonakude ividiyo etshengisa ukutsha okwenzakeleyo. Abantu laba babikwa befike bacela ukukhulekelwa ngubaba walapha ekhaya ebusuku, kodwa uthe esithi kenelisi kubanceda basebevuka ubhova bathungela izindlu ngomlilo kwatsha yonke impahla. Abantu balapha ekhaya babikwa besinde ngokubalekela enkambeni yamapholisa. Omakhelwane baqoqene balonda izigilamkhuba lezi umkhondo wazo waze wayaphelela emngceleni weleBotswana. Akwaziwa ukuthi kahle kahle inhloso yabantu laba ibingeyani lokuthi vele bangobani. Sizaphanda silethulele okugcweleyo ngalolu daba kwezinye inhlelo zethu ezilandelayo. Oba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi izigidi zamadola ziyacathiswa esikhwameni sikahulumende kulandela ukungahlelwa kuhle kwamanombolo. Lokhu kuphume kugwalo olwalotshwa ngumgcini ingcebo kahulumende u-Auditor General unkosikazi Mildred Chiri kumbiko wakhe wendleko zomnyaka odluleyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isigaba seMathebelele North sesengezelele umhlabathi ohlanyelwe ingqoloyi lo umnyaka isuka kumahekthe afika phose inkulungwane 950 ngomnyaka odluleyo aya kumahekthe azinkulungwane ezintathu 3000 lo umnyaka. Oba manje ke sengidedela emuva ngelitheke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Sanibonani linjani ku Studio 7. Leka Studio 7. Mina wami umbono nje ukuthi khona izizano uma kungenzeka iphume amapholisa la kumele aphume ukuqhatshana namapholisa le-corruption. Kanti bona njengoba bayahlupheka amapholisa la misa abantu emgwaqweni afuna imali ebantwini. Kodwa lokho bephume abantu bezama ukuthi balungise umbuso weZimbabwe be-right. Bona babhizi babupha abantu bayatshaya abantu. Kanti namapholisa linjani? Aliholi, alilalutho, ijambo lenu liphelile. Kodwa abantu bazama ukuthi balungise umbuso lokho esimali ezizano. Kanti linjani namapholisa?
Uthulo bakithi salubonani ku Studio 7 sesuke ngangena amazwi amakhulu. Hayi ubaba lo lenkinga lo mna ngagolo vele kufanele abotshwe ngoba nguye umuntu waqala igugura wundi kathesi wa rapper. So into zonke zonezo vele zinkalakatha zamaphutha zona zabantu nxa betshengisela ba right baqonde kakhulu. Eh baqonde kakhulu sibili vele lecala elikhulu kakhulu umuntu lo.
Salibonani salibonani Studio 7 salibonani. Hayi thina siyaphila siyaphila. Ngiyabingelela labalaleli be Studio 7. Ngiyabingelela labo. Mina lami ngiyacela ukuthi esh ngabe amapolisa ayenza okomthetho. Ayekelane lokubopha abantu abangela macala. Babophe abantu abalamacala. Njengondoda lona wathi uChamisa kumele abulawe labasekeli bakhe. Undoda lona kumele abotshwe lwana. Kodwa akakabotshwa. Lakatesa asikeza ukuthi ubotshiwe kumbe uhambile emthethweni asikeza. Siyacela ukuthi ngabe kuyenzakala bayekele abantu abangela macala babopha abantu abalamacala lawo amapholisa angabi awezano kodwa abe ngawelizwe. Siyacela ngiyabonga Studio 7.
Awu lithona njani izintatelize. Kanti mina ngilo mbuzo lapha umbuzo wami uthi kanti kodwa mpela ngibone kunama picture vela umnangaka evula amathwele kambe kodwa mpela kanti ikhansila iyethu ngoba izinto zekhansila ezifanele ukuthi zivulwe ikhansila lezamathwele. President ufanele ukuvula izibedlela lezikolo into ezi uziyovula ithwele. Hayi bakithi hayi lo muntu sekhulile mana waye benganikeza abanye ichance ukuthi abanye nje ichance ingengentsha babuze ngoba uyabona ukwenza kwakhona kusakwenza komuntu oright lo ungaziyovula ithwele ntungumongameli.
Yebo siyalibingelela ku Studio 7 thina siyaphila kwela ngokuchisa hey kunzima mhlaba wonke uyachisa amakhanda konke vuthi isimo siyalokuchinja sithi kube sibuye ezimbabwe siyephumula nxa kungabangcono kusumthi kwesinezo uhluphe sinalo lapha egangeni sisebenza nzima sithola nzima kanti ngabe sikhakhi ezimbabwe ngabe siyaphumula singasebenzisa isimo
livuka njani kustudio 7 bengicela ukuphawula lamba fowethu ngenzame ukufaka umbono wami kancane ngibingelele bonke ababali bezindaba zestudio 7 ithini njani lonke into engizayicela kustudio 7 yakuqala ngeyokuthi bantu asihlonipheni istudio 7 singathethisane singaqambani ngamagama singakhombani ngeminwe le istudio yethu yokukhululeka sikhuluma imbono yethu singathethisana sibe ndomoya kankulunkulu ngoba abanye sizabe sikhuluma kodwa ukuvota singavoti lokho esitasivote neuchamisa gakho right yeumnangakho gakho right yeumqondisi gakho right singakhulumi njalo asikhulumeni ngomoya kankulunkulu singaqambi amabizo abantu istudio 7 yakhuluma khulumayo ngumzingaye osukela ukwane eshabula ngithi uvuka njani bhuti wami isatiyo lapho enkulumane emaqhawe lapho lobaba wami umazibisa khona lesentela ubani ngithi livuka njani lonke
leyo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Siyacela-ke balaleli ukuthi lisithumele imilayezo emfitshane ukuze senelise ukudlala yonke elisithumela yona. Eminye isuka ibe mide kakhulu. Siyasithole eminye engama-10 minutes, 5 minutes, 8 minutes kusiya khonale. Kodwa-ke ungasithumela ke a 2 minutes kumbe 1 minute uyenelisa ukuthi ukhulume konke ofuna ukukukhuluma. Siyabonga. Ayikwezemelika uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usedlale indima enkulu ekuhlonipheni lekulondolozweni kwamalungelo oluntu ikakhulu awemihlobo elabantu abalutshwana ama-minorities ngesiNgisi. UMnangagwa wethule amazwi la izolo emhlanganweni we-United Nations obubhekane lokuhlonitshwa kwamalungelo owe-13th anniversary of the adoption of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. Lamhla-ke uMnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi emhlanganweni omkhulu owe-General Assembly. UNtungameli Nkomo weStudio 7 ubuze ohlaziya ezembusazwe uMnumzana Tifa Dube ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa awethule izolo.
Njengoba lisitsho ibala elithi amalungelo oluntu babuNkomo kunjalo okuyinto emqoka kakhulu kithi singabantu noma umnyama noma ungumhlobo bani noma uyini, kodwa-ke amalungelo omuntu ayinto eqakathekileyo kakhulu ayenza umuntu ukuthi azizwe ebhilonga esizweni. Ngibe sengincipha ngibuye njalo elizweni lethu eleZimbabwe ukuthi nxa sisizwa umongameli esitsho njalo kuhle ukuthi akubone njalo abekwazi ukuthi kule nto okuthiwa ngamalungelo oluntu adingakala ukuthi aqakathekiswe ebantwini bakhe. Sifisa ukuthi ngabe le ngoma leyo iyaqhubekela phambili ayikhulume njalo ayivivinye ibe yilingoma iyeqiniso. Kodwa-ke eZimbabwe ye nxa sibona izinto ezifana lokuqakathekisa izindimi ukukhulisa izindimi njengoba namhlanje sesibona emsakazweni sokukhulunywa isiTonga, sokukhulunywa isiVenda, kukhulunywa isiXalanga, kukhulunywa isiNdebele, kukhulunywa isiShona, kukhulunywa nesiKhiwa. Ngibona ingathi i-diversityness yena leyana itshengisela sobala ukuthi kule recognition yokuthi kuyaqakathekiswa indimi zabantu. Kodwa-ke sibe sesibuya futhi njalo nxa sesibuya kwezinye ikakhulukazi ezomthethwandaba sibona ingathi kusasilela kakhulu ngoba kwesinye isikhathi kulokuthi ezinye izinto zonakale abanye abantu sibabone betshaywa ngempama nje phezulu kwesandla okuyinto encane kodwa uthole ukuthi okuya kuyinto encane kodwa mhlawumbe uthole ukuthi umuntu wenze icala elikhulu ukuthi ngabe kuthiwa bekufanele ukuthi umuntu uyabhala ejele. Kodwa kube sekusithi abanye abantu njalo nxa bengawonanga icala eliyangaphi kodwa kube sekutholakala ukuthi abantu sebebolele emajele ngento engafanele ngalanga ukuthi ngabe babulisele emajele yonke into ayilinganise kuwo wonke umuntu waseZimbabwe baphathwe ngendlela efana nayo kungakhethelekile ukuthi wena ungubani kungakhethelekile ibala kungakhethelekile noma ukuthi uyinkolo yiphi noma ungakhethelekile ukuthi ulandela liphi ibandla lezopolitiki nxa uwonile nxa ungawonanga akube njalo
uMnangagwa uza kwethula amazwi yakhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly namuhla. Ubona ekhuluma ngani kahle kahle?
Umongameli uMnangagwa inkulumo engibona ukuthi izabe inkulumo esegudwini kakhulu kuzabe kuyinkulumo yezitshezo zenotho okuyinkulumo esiyaziyo sonke ukuthi ayihlatshelwa ngabaseZimbabwe kuphela kodwa ke ngamazwe amaningi aseAfrika bayakhuthaza ukuthi izitshezo zenotho azisuswe bese kubuya njalo ngibona ukuthi enye inkulumo azabuya ayiphathe uzaphatha njalo inkulumo yokuthi iZimbabwe is open for business azame ukuthi nguse njalo azame ukuthi abakhonvinse abanye abafisa ukuthi babuye bezotshala izimali elizweni leZimbabwe ukuthi ababuye bezotshala izimali ngenxa yokuthi iZimbabwe is open for business ngibona ngathi yizo inkulumo kakhulu azabe ukuthi uzifaka etafuleni noma ezabe zindaba mlonyeni enkulumeni yakhe azayibeka eMelika.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhangodube ocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekwelebhilitane.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele la ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Lingakhohlwa ke lohlelo lwe-Live Talk esilipha lona malanga wonke ngobusukusela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu ngo 8 o'clock ntambama.
Ingoma kamoyi uLucky Dube isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York lamuhla. Umthethwandaba we-nomination court izolo wamukele amagama abazancintisa kukhetho lwe-by-election e-insiza. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.